So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 6 enhlangula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, induna yewange uNekatambe ulimele kakubi izolo engozini yemota ngemva kwensuku ezimbalwa kusanda kubhubha induna yelupane uMabhikwa ngengozi efanayo. Umbiko okuthi umongameli Emmerson Mnangagwa engaba lakho ukukhetha umholi webutho uGeneral Valerio Sibanda ukuba ngumsekeli wakhe yamukelwa ngenjabulo ngabanye abebekuvuyo lezibra.
Umuntu ongelasici ongelangitsho lokho kade kwenze okubi azengihlukulu zabantu. Ngalokho-ke kubalulekile ukuthi kasale emile khona laphana.
Sihlaziya ukukhwezwa kweminyaka yamantombazana ukuthi engavunyelwa ngumthetho ukuya emacansini nxa eleminyaka ephansi kwelithumi lasithoba minwembili.
So anhlazane ngakwazi ukuhamba ngakwazi ukubhala form 4-1 ngoba ngase ngizithwele. Abazali bami bahle bathi njani ngihambe ngiyenze ngiyelungise yami imuli.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Induna yewange uNekatambe ulimele kakubi izolo engozini yemota ngemva kwensuku ezimbalwa kusanda kubhubha induna yelupane uMabhikwa ngengozi efanayo. Ingozi le ibikwa yenzakale izolo duze le VID yewange ngemva kokuba imota kaNekatambe inqikelane lenye enkulu. UNekatambe ubikwa ebesesibhedlela sewange Colliery izolo kodwa ezahanjiswa empilo kobulawayo lamuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa engakhetha umholi webutho umnumzana Valerio Sibanda ukuba ngumsekeli wakhe. Lokhu kuvezwe ngowake waba ngumphathintambo wezembiko umnumzana Jonathan Moyo enkundleni yokuxhumana eTwitter kunsukwana ezisanda kwedlula. Umoyo ubikwa ngabanengi elokhu elabantu abamtshela okwenzakalayo kuhulumende. USibanda uyabe ezathatha isikhundla esachiwa ngumnumzana Kembo Mohati owakhala la umsebenzi nyakenye ngemva kokuba evezelwe imfihlo zakhe zokuqoma abafazi abachadileyo zintathele izindaba zephephandaba lobulembu elezimlife.com. Sixoxe lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra umnumzana Max Mkandla othi uSibanda engaba ngumsekeli kamongameli welizwe oqotho.
Ngibona ngazani umbono wakhe lapha uqondile sibili ngokupheleleyo laye umngameli kunye lalaba abamnika i-advice ebekhethe kuhle sibili. Nxa sikhangela ibandla lezipra kumbe iyelezapho onguyokhona sibili kathesi ongaba nguye umuntu ongakhuluma kuzwakale, umuntu ozisondeza ebantwini, umuntu ongathi ulandelwa ngabantu abaningi nguye nalo ukhomanda uVP Valerio. But isikhathi sakhona ukuthi uSibanda ekhutshwe laphana as army commander asiso sikhathi sakhona lesi. Lapha simele sikhangele izizwe lezizwe mbumhlaba amazwe lamazwe, asikhangeleni namazwe, sikhangele udlame olukhona oludinga umbutho ukuthi uhlale useduzane. Indaba ye-Ukraine liyana kayipheli yodwa, indaba yemali liyana kumbe ngaphe singathi Northern Africa eyamakhulu ayipheli yodwa. Nxa sikhuluma ngamabutho elizwe sikhangela ukuthi ngubani onguye umqeqetshi kumbe ukhomanda walolo lizwe kumbe walowo mbutho. Akukhangelwa inamba yabantu but kukhangelwa umbutho ona ngokwakuthi khona ngubani ophambi kombutho lowo. uValerio angakhuluma kukhulumileyo kumba ngakhupho umbutho usiyahlasela uyawina impi ewene i-battlefield. Kulezi zinto ezimbili lapho ezimele zinqotshwe, the war on its own and in the battlefield. So nxa ukhupha umuntu onjengoValerio, ngibona ingazani i-army yethu kumba umbutho wethu uyasala uweak. Umbutho weZimbabwe uyabusulingana nje sufaniswa lombutho weMalawi, Zambia, Namibia, Botswana. Even in South Africa gayila mbutho ngama leZimbabwe. Kabe sokuzadlalela izitha zonke nje umhlobo wazo. IMozambique kumbe iTanzania gayila mbutho. Nxa sikhuphe uValerio kuyasala sokule gap.
Manje ekubeni ngumsekeli kamongameli welizwe, ubona ngani engenelisa na ukuthi akhokhele uZulu mathupha?
Ekumeleni abantu uValerio ngibone angazani ngumuntu ongamela abantu, ayisikho ukuthi umela umbutho kuphela, asoze emelele umbutho kodwa. Uye ekufundisweni lapha ngesikhathi sempi esokukhulula ilizwe leZimbabwe sikhupha emakhiweni wathrena ukukhokhelela umbutho, kodwa ke wakhula elokhu ekhuliswa ekhuliswa ukuze efika kulesi sigaba kuyiso sona esabo Lookout Masuku. Uyena wayengemuva ngoba baningi kade bephambu kwakhe lapha, bakhona sibile kade bephambu kwakhe. Kodwa ke ngalokho khathesi sinxa sikhangele jikelele nje ilizwe lethu kumbe epartini yezaphu kumbe kumbutho kaZipra, bakhona abaretayile sibili laphana bengama-brigadiers, abanye baseparliament laphana. Kodwa sikhuluma ngomsekeli welizwe, the vice president of the country, umuntu oqondile sibili ukuthi ebambe isikhundla lesiyana nguValerio. Okuhluphayo yisikhathi, isikhathi yiso singayisisi ukuthi ungamkhuphe embuthweni. Abantu sibili angabakhokhelela sibili njalo lesithunzi iziprenengi, labantu abaningi bangamlandeli. Okuhluphayo yisikhathi esokuphuma embuthweni ukuthi kakhutshwe laphana ebekwa laphana kwelinye icele uthi ekhokhelele abantu jikelele. Ngumuntu ongelasici ongelangitsho lokho kade kwenze okubi, kaze ngihlukulu zabantu. Ngalokho-ke kubalulekile ukuthi kasale emile khona laphana embuthweni. Hayi sibantwini ye nge-desperation situation angahamba ekhokhelela ebe ngumsekeli kamngameli.
Alo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi ekuvuyo leZipra ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba olufanayo kuleminye njalo imbiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa kafuni ukukhetha umnumzana Valerius Banda ngoba engelathemba lokuba labasekeli ababili abavela kubutho njengoba yibo abamphathisa ukugenqula uhulumende kamnumzana Robert Mugabe belakho ukumenza esifanayo. Kodwa uJiwenga ulandule ukuthi kulokungathembani kunkokheli yebandla leZANU PF lokuthi kulamaxuku amabili abangawubukhokheli. Ekhuluma emsakazweni weZBC ngolwesihlanu, uJiwenga uthe akula muntu okhonza omunye ebandleni kodwa abantu bonke bakhonza ibandla. Ngesizwe amazwi kaJiwenga.
Let us reject forces that divide us. There is no room for factionarism at any level in the party. I repeat, no factionarism in the party. We are one and we shall remain one. Our loyalty is not to individuals, but to the big agenda which is larger than us, that of the party and the people of Zimbabwe who are supreme. Factionarism is diversion from our founding principles. It opposes the unitary character of our leader, His Excellency the President of Zimbabwe and First Secretary and President of the ruling party, ZANU-PF, Comrade Dr. Emmerson Tambudzo Mnangagwa.
Lawo-ke ngamazwi omsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga. Kulesizalwane seZimbabwe esafela emgodini owenjiwa igolide eStilfontein kwele South Africa ngemva kokudingwa ngumndeni okwamaviki ambalwa. abanikazi bemigodi le abasebenza lo mnumzana Mduduzi Moyo odabuka eGogwe babikwa bengavumi ukuba kube labantu abahlengwayo. Umoyo utshele umsakazo weStudio 7 ukuba kulabantu abaningi abasemgodini le eyachiwa ngabamhlophe ngenxa yokuthi kwakungasela nzuzo. Kusanda kukhutshwa emigodini le omunye odabuka eZimbabwe umnumzana Handsome Mathe ofele esibhedlela ngolwesihlanu kulandela ukugula kwakhe esemgodini okwenyanga ezimbalwa. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo moyo.
Umuntu lo wayesithi uyababhadalela irenti ebathengele lokudla, so imali mina wayifakayo kimi wafaka 600 kwa-akhawunti yami, yimali wayifakayo. So khona nantese ngimbuza mina uyenzi ukuthi ngoba uyenda inyanga zonke lezi ebephansi ngoba manje usesibhedlela yagula seriously, imali yakhe ikuphi? Wathi yena akasayazi imali le. Ngathi wayi manje uyenda simthumela komunye umuntu, unguwe wona wabangenisayo. Wathi usekudeni wasinikeza iinamba zaloo baba, ubaba loo ngakhuluma laye, ngakhuluma noyenzi. Ngithe ngikhuluma noyenzi uyenda wanjela ukuthi uyafa, so bebethunjiwe. Ngathi qina ube yindoda, ngiyabuya kusasa ngizokubona. Ngavukela emsebenzini ngeSaturday ekuseni ngafika ngacasisela abelungu bami ukuthi ngemtakasisa amadingambona, kodwa manje ukuthi awuyagula usesibhedlela. Ngacela basadinga imota le yasicharja 1.8 sakhona kuyena lindawo ngoba sidlula ama-toolgate ayi-2 ubuhambo okuwumango onyanyana. Futhi sesifika esibhedlela ngoba safika ngabo-2 zilanda u-3 khona lapho. Sesifika safika sabachasisela ngoba wayesemtshintshe isibongo uyendi ngakomade, yena wayebhale Handsome Moyo, yabo. So khona na safika sathi sidinga uHandsome Moyo basilayela salapha ade khona. Sesifika sathola onensi basuka basichasisela ukuthi uyendile mazi njani. Ngasengikhuluma ukuthi uyende umntakasisi wami. Bathe zefike lapha yini, ngasenzithi umuntu lo wayethunjiwe for inyanga ezingu-8 simdinga khona bemkhiphe izolo sikhuluma laye ukuthi akulesi sibhedlela. So basebesithi umuntu lo uthone ngabo-11 ngathi balamanga. Then sahlalahlala basinikeza iy'mpahla zakho, umntakasisi wami okuthiwa nguDumi. Wathi hayi mancane impahla yizo ezikakanjakulo, nansi ibhude lakhe, nansi i-T-shirt yakhe, nakama ingwane yakhe yikho. Sacela ukuthi sicele ukumbona ukuthi sibe sure. Basibuza ukuthi nesibindi ngoba lingabantwana nezibindi zokuthi limbone lowo muntu ngoba ashiye i-1. Data sizake sibone umuntu otshonile, but namhlanje sizaqala ngoba sokusehlele efamilini. Esikhathi besiyivulela sigena samthola sibile nanguyenje otshonile.
Pho manje lizaluphatha njani udaba lolu, liyenzani khona manje?
Manje silapha eSoweto lapha dehlala khona, kusahlangana imali but imali ayikahlangani, isashoda.
Lo-ke ngumduduzi Moyo obexoxa ecingweni leStudio 7 eseStilfontein kwele South Africa. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa akwele South Africa. Ukukhwezwa kweminyaka yamantombazana ukuthi engavunyelwa ngumthetho ukuya emacansini nxa eleminyaka ephansi kwelithumi lasithoba minwembili kulakho ukuphathisa amantombazana amanengi agcina ezithola engaqedanga isikolo esephila nzima ngoba ezithwele esemancane. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Unkosikazi Bianca Dube ngomunye wabathakazelela okwenziwe lidayi le-Constitutional Court elikhuphe iminyaka yokuba amankazana aye emacansini isuka kwelithumi lasithupha 16 isiya kwelithumi lasishiyagalombili 18. Wayenda ele minyaka elithumi lamane 14.
Mina ngazithwala ngile 15 years. Ngaba so angisazange ngakwazi ukuhamba, ngakwazi ukubhala form 4-1 ngoba ngase ngizithwele. Abazali bami bahle bathi njani ngihambe ngiyenze yami ngiyelungise yami imuli. And kwamphambanisa kakhulu ngoba akula imisebenzi engingakwanisa ukuyenza ikuba ngowesike kumbe ukuthengisa amatamatisi engikwenzayo ekhathi sikuthengisa amatamatisi. Kathesi ngile 23 years ngilabantwana abayi-3, abantwana laba bafuna ukudla.
Uphinde wachasisa ubunzima abhekane labo.
Kuyaphambanisa kakhulu ngoba mina nginje ngangifuna ukuba ngu-teacher but ngenxa yokuthi ngazithwala ngincane anisazange ngakwazi ukuthi amaphupho amafezeke ngoba ngase ndi-responsibility lami, ngase ndomntwana omele ngimgcine, omele ngimncede ukuthi akhule abe ngumuntu laye.
Baningi abakusimo esifanayo abakhulumele umsakazo weStudio 7 abethule okufanayo. Unkosikazi Plaxedis Moyo osebenza ngenhlanganiso elilo amalungelo abomama eMthonjeni Women's Forum uthi akulunganga ukwendisa abantwanyana.
Abantwana bebesendiswa bebancane, kwesinye isikhathi umntwana uyabevele engakafikisi le 18, but ngenxa yokuthi kulomthetho nalowo ukuthi as long esedlule i-16 and above, ngihlukuluze kakhulu nxa sikhangela indaba zemacansi.
Lokhu kusekelwe ngumfundisi Bendlovu ohlala koBulawayo.
Ikakhulu amankazana, iningi labo kuminyaka eqanjwayo babona silingana, okusuka kube nzima ukuthi abanye oba bazibambe bagcine bekukhombile.
Osebenza nabantwana abashadwa bebancane unkosikazi Bongiwe Dube uthi kuningi okuhlupha amankazana ashada esakhula.
Inkinga ebangela ukushada kwabantwana besasebancane bengakafiki esigabeni kumbe ngithi ku-H elungileyo kumbe eqondileyo ukuthi bashade ibangelwa izinto eziningi abahlangana lazo emagumeni abo. Okunye kusuka kube imithetho ezinkonzweni ezihlulekeneyo.
Igqwetha elilwela ilungelo loluntu uMnumzana Machomana Ncube uthi ukulumthetho owawuphambana lesisekelo sombuso welizwe osuguquliwe isinqumo se-Constitutional Court. Uncube uthi idaya lephalamende sekumele libumbe umthetho ozanqabela ukwenda kwabantwana abangamankazana. Uncube uthi amapolisa kumele abophe abaza kuphula umthetho.
Okwenzakeleyo ukuthi i-Constitutional Court has invalidated umthetho lo, i-criminal law obusehlisa i-definition yomntwana ukuthi ngole 16 and below, yathi akube ngole 18 and below. Oso kuzakwenzakala kusho ukuthi iparliament sofuza ukuthi yebuyele iyehlala phansi ilungise katsha lomthetho ukwenzela ukuthi uhambelane nesinqumo se-Constitutional Court. Njalo kuzakwenzakala ukuthi umthetho lo uzakwenza ukuthi abaningi babotshwe labo abathanda ukuthi bathandane bayemacansini labantwana abangaphansi kwe-18 years.
Akwaziwa ukuba abantu bazalandela okuthulwe lidaye le-Constitutional Court kumbe bazaqhubekela phambili belobola abantwana abangamankazana abasakhulayo. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi sokulenani eliphezulu elabesifazane kakhulu amantombazana abalethela endlini koBulawayo. Leli phephandaba lithi kulezizathu ezimbalwa ezingaba zibangela lokhu. Iphephandaba lobulembi ele-News Hawks lilodaba lokuthi onke wachada lonkosikazi Grace Mugabe, umnumzana Stanley Gorereza ubhubhile izolo. UGorereza loGrace Mugabe balendodana uRussell. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Usakazi omuhle, ngiyabingelela nje ihlobo bonke nje labasakazi abathandekayo. Ngithi kini lonke mahlaba ezulu, hayi seyizwa le nto le. Ngiyezwa abafowethu oSbuti oSisi bathi votelani Sisi, hashi omunye lomunye kazibonela imandla angalikhetha. Akunamuntu okhethela umuntu. Mina nami ngiyazithandelela mibandla, hashi ingabo singenisa lapha esifogweni sikhangele. Maye Welshman, osuku siye Zambia siyadlala ibhora namhla singumZambian. Kanti kufanele ukuthi nxasa udlalile ibhora ubudliwe kumbe uwinile uphenduke uze ekhaya. Wena wahlobanga umZambiani, uhlobanga ngusisi namhlanje liphi izikhundla, kodwa unguvayisi wemandebeleni wamavoti. Awujokorawo lo esimuzwa ikhuluma nsuku imihla le mihla ethi uvice president ubili. Kazikaze simuzwe ekhuluma ngawo Welshman, why lingaboni? Why lingakhangeli? Bonani ngesisulu enhliziyo langamehlo okubona lokulalela, libone ukuthi siyasetshenziswa thina abantu besiNdebeleni. Awukhona okankomo, ukhona umthwakazi. Phakathi kwamabandla amabili asiboneni ibandleleni ngalo asikhulule. Lathi sizimele singamaNdebele njengabo Malema labazimela endaweni yabo eLimpopo, bazimele ngomhlobo wabo. Lathi asizimeleni singayengwayo ukuthi kuthiwa iZimbabwe. iZimbabwe yikhona isibangizwe siyambotela. simeni, imiseni, simphakamiseni okaNkomo. Njoba sebuyile usetsheli uhamba ngomoya akahambi nje. Hamba ngomoya balingakwazi. Tshela ukulitshela bafowethu elikhona emazweni lakhona apha lami ngikhuluma nje eseBotswana. Ngiyakhuluma kodwa ngithi hatshi angiboni kunomehluko inyoka inyoka. Abafuna izikhundla ibandla elivuswayo lapho kudala sibhekile sabona kanje ukuthi kuvusa ibandla likaMgabi. G40 igcwele lapho ku-CC. Yibo abakhokhelayo, yibo abazambekela umthetho. Ingeke liyitholi ikhonomi lapho. Panyala mina yabetha vumani makhetha vumani mawasakazi
sanibonani sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo akodelizweni lakithi asikakuboni laphana sisezokubona okunye okukhulu okudlula lokwesikubonayo as long ilizwe libuswa ngodunderhead laba abangayazi lutho abangazi ukuhlukaza u-any no-you odunderhead laba abafana nomnankagola labochiwenga laba elizweni lakithi sisezobona ihlazo elingakaze libonakale abantu basezobona okunye lapha as long sekuqalile ubona imfundo siphelile imfundo ezikolo ngeqiniso abantwana besikolo kabafundi abantwana bethu kabafundi ezikolo la ezilongo okunye abantu bekubona kulokhu kubuya kancane kancane imfundo yabantwana iphelile manje buko ukuthi inkomo ziphele kanjani emakhaya la izano PF iqeda inkomo emakhaya abantu konke inenga yabantu ngabayanga kusela benkomo kabukontroleki abantu basezobona ihlazo lapha nelizweni lakhe ihlazo lengakaze liyenzakale sisi abantu bazeze befisa uMgabi bethu uMgabi wayengcono ngendlela okwenzakala ngakhona hayi lokhu sekudlulile lokhu seku-out of order okamnankagwa lou seku-out of order ilizwe lakithi selikwelinye izinga ubuyanga awungitshele nje ukuthi ma uvala amakhumbi uvala amakhumbi hhayi kodwa lokhu kwabomnankagwa lokhu hhayi hhayi lokhu sisezokubona okunye elizweni lakithi umuntu opheleleyo ovala amakhumbi ukuthi amakhumbi womphakathi into yomphakathi eletha into transport yakhe ezibiza ngopresident hhayi kodwa sisezokubona ezimbabweni laphana sisezokubona okunye lapha okunye nanku kusemehlweni abantu abantwana kabasafundi imfundo iphelile ezimbabwe
sanibonani sanibonani basazi Studio 7 nabalaleli bakhona ngingathanda nje ukuthi ngisacela kuyisicelo sokuthi kuyokutholakale umuntu oli-interview umuntu wezek okutholakale umuntu okhulumela i-Yellow Submarine CCC azosicacisela kahle ngokubhalisela ukuvota ukuthi uqale kuvulwa nini kuvalwa nini asinabanye abaningi asinalo ulwazi lokuthi kuvuliwe kumbe kuvaliwe ukubhalisela ukuvota nje umuntu ozobuye ezosicacisela nje li-interview ukuthi hhayi kuvulwa isikhathi esingakovalwa ngalesi sikhathi sokuvala ukuthi hhayi makusakwazi ukubhalisela ukuvota isicelo sami nje ma-Yellow Submarine amahle kakhulu ngiyacela ngiyacela impela sike siqeqeshwe kule nto lekhona apho esishoda khona kubuye kule nto yokuthunjwa kwabantu eZimbabwe le nje i-DNA nje yezanu ma usakhumbula nje okenkala banengabi okenkala ngabothi eli 2000 banengabi kuzofika manje nje abantu nje abadisaphi abanye nje abavelanga nje asazi nje asayokuzwakala kodwa-ke akukho okungagcini yonke into inesiphetho sayo ngiyacela impela especially kulokho kwezeki belisenzele kanjalo bomkhaya igama uSifas Dube lifane dandanda PS66#41 ngibongele kuleyo dala
salibonani basakazi be-Studio 7 labalaleli bonke ninelisethulela indaba ezimnandi indaba zeqiniso ezingafanelanga ukuthi ugawule ngawo uyakhuluma ugawule kafithanga ukukhuluma ku-Studio 7 umuntu olamanga lo abantu bezanu iqiniso abalithanda ngikwazi ukuthi banjani umnankagwa wathi ngingena lapha wathi after 100 days ilizwe liyaselimi ethe sithi ilizwe labe selifile nangugawule ukuthi u-Itayi wacatshiswa umbuso kamgaba kalanihloni nxa ikhipha amazwi anjalo ayekuphi ngaleso sikhathi ayekuphi amapholisa ngaleso sikhathi anti izinto ezasetshenziswa amapholisa yi-ZANU-PF namhlanje umoblessing nangucatshile i-ZANU-PF iyafakaza mayafakaza amapholisa bathi umoblessing ucatshiswe yi-boyfriend yakhe wayedla imali i-boyfriend haye ngapha amapholisa umoblessing esedliwe imali esedla imali so lo mfana waqala kibi kuyabatshela isitori sona leso yini besifakaza anti uyabona ukuthi umfana lo wasetshenziswa ngamapholisa ubona becatshile amapholisa wathatha umoblessing wamfaka emoto ten one gama police. Agua Zaga Ludumo blessing lapa conia reto umbabula. Avam viz, seven caris, seven bezan of here. When a Kaulu Fagas, the civil Fagas in Tenjaro Kaulu Show Studio 7, Uspoil Studio 7. Avantu lava babula, lavandu mandevil and lava beba chigele, emdilu and beba kuma bepil, chigele zibo beba kubele kotine bepil. We have Fagas, a pesco kuti when a lapokon, babula is a sobo bezibela bepil, umbuso nanga kona lokona uyabulala kaudlali ayikuphi opposition othi yona yiyo eyenza izinto ithemba ukuthi kugconwe iparty yena yayingapi khona pho ligcibela abantu emathabeleleni kumbe lawo nguwagcibela abantu sikhathele ngani lina bantu bezana PF ngokubulala abantu aleke isicolele uNkulunkulu uzolitshaya ngosazi bantu bezana PF one day yikho libona leli zwe selilehlula lengaze lizameni kuyala izulu liyaphakama imithandazo yethu iyaphenduka sikhathele ngani nabantu bezana PF libulala abantu kabuhlonganga lize lithumba umuntu ongumfazi hayi zani shua hayi hayi uNkulunkulu shua uzongenela kuphela
ubonani sasibonani sasibonani basazi bafithi sesiyakumhle esinika zinhle kakhulu sibili hayi sasibona sibili ningahlali sinika njalo nje kingasifakazi okhuluma ngimonsiwa egomoza esigalebi sasiyakuthaka ngalamiezwanibala
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, kulezi nsuku sokuhlala kulezehlakalo zokudutshulwa kwabantu abaningi ngemibhobho ebukhali ethengiselwa uZulu Mahlayana. Kumaviki amabili adluleyo, kulosakhulayo ongene isikolo sabantwana abancane wabadubula wabulala abedlula amathumi amabili. Kwaqhubeka ngensuku ezilandelayo kusiba lezehlakalo ezifanayo. Kanti kuyini okwenzakalayo kwele Melika? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Tim Moringai, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabona mina kathesi ngangithwa sokule problem mental conditions abantu abaningi ngoba kule pressure sivela ku kaba ekade kule COVID khona and abantu behlezi ekhaya and then kathesi siphuma khonapho ngangithwa amafutha ayadula, everything is expensive and imisebenzi ayibhadali comparative le cost of living. So ngibona ngangithwa i-pressure emuntwini kaNkulunkulu hayi is too much.
Bakhona abanye abathi okubangela ukuthi kube lodlakela lonalolu ukuthi imbobho itholakala lula, kumele kungani kuyaqiniswa imithetho. Wena ukubona njani?
Into esupha khonapho mnumzana ukuthi siyabona ukuthi abantu ma beqhashwa ukuthi baye esishotheni bangama-17-18 years old. So lingaqinisa amalozo nalawa azaaffecta lawo amabutho elizwe lonke. Yikho engibonayo mina.
Kodwa nxa sikhangele ezinye izehlakalo siyabona ukubana kungani kulobandlululo abantu abathiwa ngama-extremist kumbe labo abazithi bamhlophe kakhulu abafuna abensundu, babona ungani abensundu izitha ezizabathathela imisebenzi zibathathele yonke into. Ukubona njani?
Ye, leyo nto vele iyahlupha ngoba sibona lapha eAmerica sidila ngento ngezitha zona lezi zithiwa i-racism. But singahamba all over the world kulama classism, lama tribalism, lan. So mina ngibona ngathiwa indaba ekhona lapha is the economic factor ukuthi abantu bayasebesaba ukuthi abantu abansundu bangangena sebebaningi bazabathathela izimali zabo that they think they deserve. But leyo ndaba ayisozi ikwaniseke I think in our lifetime ngoba kuzahlala kule nkinga yona leyo ukuthi abanye bathi thina simhlophe kakhulu, so yithi esiqinileyo, yithi esi-right khonapho. So into leyo iyahlupha.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringai isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Hayi izulukandaba isikhathi savumi kuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo half past 7 ntambama.